Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC eza kuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi embi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni madoda
siyovota. Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho kumisa kumbe kudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi ikhomishini ye-ZEC ayiqoqanga kuhle uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethula kumthethwandaba uMonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balomthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethola semthethwandaba lwangena kulokho esikuthi case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele liphathwe njani mhla ka 17, njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhla ka 24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi sesiphendula mhla ka 28 ube usiyahlala ke ngokugcweleyo mhla ka 8 kuyona le inyanga elandelayo ibhentshi lonke ele-Constitutional Court lizabe lihlezi ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi ukuthi umthethwandaba unqume ukuthini umiswe ukhetho na ukhetho lwenziwe ngedelimitation report eyakudala ungachasisela nje abalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo idelimitation ngoba idelimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amaward azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe idelimitation engayisiyo kumbe idelimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko njalo siyakwazi ukuthi idelimitation ihlala iminyaka elichumi okutsho ukuthi iyabe iza bayiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazo isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela idelimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngobunengi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatch izano PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela kuA khonapho nje sisathukhuluma ngendaba ze delimitation so thina isifiso sethu ukuthi umthethwandaba unqume ukuthi hatch idelimitation leke ayibekwe eceleni kukhangelwe ifinal report ye census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama wards bese bebekwa ngama constituencies bese sesiya ekhethwe
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo Ngolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we High Court udaba loku qonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende sebezabhadala imali engamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo oluhlu lwababhalisela ukuvota olwe-voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe-delimitation. Kolunye njalo udaba ibandla le-ZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwemanifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Salibonani amaZimbabwe amahle
Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli elokuthi ngikhulume ngiqiniso eliku ground isikhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 olwamo harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla elezanu PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of EMTC. Lolu luzaba lulula sibili. Ngakho ke ngithi hatshi sesiwinile njengezanu PF. Ama-campaigns seqalisile eMat North. Ngikhuluma nje ama-MP amanye sephiwe izimoto ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground. Yebo asikangeni kulevel leyana esingake sikhangelele ukuthi hayi khathesi sesikugear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yi-manifesto ezanu PF. Ku-manifesto sikhangelele ukubana yikho lapho esiyalontsha khona i-national campaign program. Sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo. Kodwa kwakhathesi sesiqalisile from our individual efforts njengama-candidates. Silama-team achiyeneyo aku-ground. Sikhuluma nje mina njenge-candidate ezanu PF eBinga North constituency. Ngilama-team ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku-ground ayakampena bayahamba what by what becampaigner. Thina sizabajoyina konapha emalangeni alandelayo. Siqeda nge-trade fair, siqeda ngokulontsha, sesiqalisa ukuba labo ku-ground, sesihlala labo, sesikankasa, sikhuluma ngobuhle obezanu PF. Amanye ama-MP eMat North labo sebeqalisile. Sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend. Wonke balethemba lokubana siyanqoba ukuthi indawo zonke kuyakhankaswa eWange, bayagijima kuma-constituents wonke awiwange, ungahamba etsholotsho bayagijima, omama uMusa labo baba oKhumalo bayagijima, ugijime uye leNkayi bayagijima, oComrade Stars labo Comrade Stembiso bayagijima, eLupana sikhulumi oNdlovu Ncube bayagijima, eMguza bayagijima, uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima, ama-comrades ethu wonke baya campaigner. So hayi iMat North kumnandi sibili kuyawineka and iZanu PF overall hayi sikhayelele ukuba iZanu PF iyawina okule power ilizwe lonke. Ngabona thina siba iconfidence eMat North, asikhulumi eMashonaland, asikhulumi eMidlands, asikhulumi kubomashwingu, iZanu PF ikuwina kuphela. Njengebandla elibusayo siqhubeka siyaphambili siyakha ilizwe njengoba wathi umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana kudakwashe Musaka oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente ekubandla lezanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathebelele North umnumzana Mhlonipheki Ncube, njalo ozancintisa kwesakhe isigaba yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus, kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1. Bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza okuthiwa yi-confirmation party. And then bebesebesiya ku-stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku-ward A1 kuphumelele abantu ababili, bazakuya ku-stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i-consensus. Kuza kuthi ama-stakeholders akuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi, thina njengebahlali bakule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo. Kunjalo la ku-constituents akukuthi uphumelele abantu ababili, oyi-1 uzakonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu, indlela le ntsha eyabuya le party. Bathi ngcono kakhulu kulama-primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty, kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo. Nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele, kungela muntu obathayela emuva. Hayi, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mhlonipheke Ncube umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebelele North obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele site lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabonogada eFawcett zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka ezindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube wazithola esebhajile ephahleni lwendlu iceiling esakhiweni ayezama ukujontsha khona ubesemthethwandaba izolo. UDube wanamathela kuceiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyele lathi ku Studio 7 umzini omkhulu umziwe ezindaba hayi yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona sibonga njalo hayi siyabazwa abantu bezana uphepha kuthi vele batomile lomunye udonsela ingubo lakho kunzima eZimbabwe kazalani loba nje abantu bengayike lokubekuphika bethe eZimbabwe kwacha kwacibe eZimbabwe kunzima ilizwe ngalibona selivalekelwa isiphofu kanti uyakusufuna ukuthi lize livalekelwe ngabantu umuntu ongaboniyo ozwa inkodi yeZimbabwe akusela njona esiphofu esoda kodwa uzabe lokhu besamile omalaki inkomo labo gawule labo Joseph labana ababanye abalwela impi yenkululeko bedaya eZimbabwe kurayitha kulantu eluhlupho la abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzela yona eZimbabwe antsho yiko ilizwe ubona seligcwele i-corruption kangaka ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile nanso kona manje i-corruption evezwe we Al-Jazeera leyo ikhomba wona abantu bezana uphepha abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni la kuzwa uzwa abanye zokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelela emajele.
Ibingelele ku Studio 7 obingelela nguMr DD Daniel Dube bingelela kuseGoli uzala kuseGwanda engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha ngathi inkulumo yakho nayikhunywa ngathi ngengane encane ezwalalelwa ezinye ingane encane njengaye abantu abakhulule emqondweni bangeke beyizwe inkulumo yakhe le ngoba hayi lahlozi vele kakudingeki lokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule kodwa ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ukuthi bengalaleli inkulumo le engalahlozi ekhulunywa ngumagalela Mafa ingane encane bengathizelweni akazami ukuhlonipha abantu bemathebelele ubakhulile emqondweni bakhulile lasekuboneni lalokho abakubonayo bayakwazi so engakukhohlisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana akahambe eyofundisa abantwana becreshi lokuthina sibantwana becreshi sibadala uzolalela isayisi yakhe hayi thina dala sineke silalele inkulumo efana nale ngiyabonga
yawu lonke lonke nje abasakazi nalibingelela kakhulu ngezwi lenkosi ngithi inkosi mayebelane ngokusiphela indaba ezimnandi njalo futhi esibesithanda kakhulu kakhulu mnango bekuthemba seutswana edudume thanda ukubingelela isihlobo kanye nabangane mama ngikhonstance indlovu kobulawayo laphana ecomplex enkulumane
njani inkulumane complex laphana bese ngithile ngani yami nontokozo nkomazana laphana kumama uMandlovu laphana bese siza ngapha konswazwe plan tringelele ukhulusa phumlane laphana bingelele ulungelo ingane yami laphana ukhulusa phumlane nyekugogwelo kweru kosokwala unamandlovana kukhuluza elithono mbisi ngidayi ngezwile nkosi pilani badala bami pilani ngezwile nkosi nyabonga basakazi labalaleli ngezwile nkosi phile kahle
Studio 7 zitshola njani sasatshona Studio 7 sithi Studio 7 sicela uncede ewat 6 man ewat 6 ePlumtree esigabeni sakwakhema afana batsha abantu bayavulala kodwa kona umuntu obotshwayo waqala kwafunikho etshaya ngabafana bahle batshawa bahle baphamba nekhanda yagcina sebulala umfazi sebephendile futhi batshaya omunye umfana futhi etshwala nezolo wafa kodwa kolena umuntu obotshiweyo so thina sazi umthetho wathi usebenza njani kusasa ma sesithatha umsebenzi wamaphoyisa sofake ezandleni zethu bazothina amapholisa Studio 7 sicela uncedo kuyethumelela abezindaba khona ngale sigabeni beke bekhuluma lezakhamuzi lezinthuna labo sobhuku sizwa ukuthi kuthwala siyabonga usafenda okhulumayo
salibonani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizitshe igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo mnankagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnankagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano baba njani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngwabantu abakhulumisa indebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngomthwakazi into ngiyabantu abakhulumisa indebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
sibonge basakaza amahle siyezwakala indaba siyezwakala libambe kanjalo sibonga ngokudla kwendlebe sibonge lapha
Livuka njani Studio 7 omuhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ogalela umafa mina ngiboni into erong ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela iTCCC ukhuluma into eliqiniso emelane lebandla lakhe then indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thini ukuthi umqondisi nxa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci kanti ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani esithini uzafaka ama MP lama councillors kuphela ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi umqondisi ngomunye umuntu ozala idivision phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi nxa ekhuluma ngendaba yobushona uyisithutha ngoba okokuqala yena nguyishona ngoba ngiwakomoya akula show akula ndebele la komoya abantu amandebele akomoya ngawunhliziyo not moyo umqondisi lishona so angasijeli ngobushona yena lishona uma galela mafa uright ngiyabonga
Studio 7 njani hayi mina ngiyaphila ngiyaphila kakhulu mina ngingosupplyo ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngumthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshileyo kubo ZANU-PF abesindebeleni abanye abacatshe kubo MTC abanye bacatshe kubo TCCC kodwa kabacatshelanga ukuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacatshele izisu zabo labantu ababo labo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga ukwakathesi so khalela kakhulu uNkulunkulu ngabe uyasisiza sithole uzibuse kwamthwakazi sithi phambili ngomqondisi moyo phambili nge-MRP yabo
njani umsakazi njani umsakazi Studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkene asikhipheni zalo PF asikhipheni zalo PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanku okumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni zalo PF kunini 1980 abantu bethu abawazi obunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 lani lonke balaleli
ngiyabingelela ku Studio 7 sanibonani okhulumayo nguMancube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza ku Studio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngifisa lingise ngoba ngilalela izindaba zika Studio 7 ngizwa ezesishona angazenhlane lezisindebele manje isishona ngani siyangiyeqa kancane okunye nyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyabe ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi
ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezizalane zebelimelika eziyinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Difa waJabi Pangodube.
Asingakhohlwa kande ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma ngesizifaya sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi izwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma ngesizifaya isizifaya into eyokuthi ibuya under ama negotiations kungenzakala ukuthi ama negotiations lana ukuthi kuvunyelwane kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulala uhlangothi bengayihloniphi iceasefire le eyabihlongozwa noma le eyabicelwa. So iceasefire ayila guarantee babukandi ukuthi into engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela imelika yona efisa ngakhona kodwa ke okukhangelwe abantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi isizifaya leyi ayibe khona ukwenzela ukuthi ama peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele emelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zasemelika ngenxa yokuthi umumo mubi kakhulu. Ubona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwelemelika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa ukuthi baya evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igxile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igxile kakhulu indaweni ezifana lama duze lama government buildings, igxile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le ingaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenziswe kuphakanyiswe kakhulu ukukhipha abantu noba ngithi ukungena kwabantu esudani lokuphuma kwabantu acishe afane ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuzabe lesikhashana mhlawumbe ngabe ngavumelana kube lesikhashana sizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe lapha kulelizwe laseSudan kodwa abangaphusha kuphela ukuthi ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizweni leSudan abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha neSudan abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kanti kuvela kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe eziphedeni so akuzanywe khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizweni leSudan
lo ke ngumnumzana Tifa wajabi bangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.